Osakhulayo unkosikazi Rebecca Mpala odabuka eMonde uthi ngemva kokhetho ukubona kubalulekile ukuba inkokheli lezi ziphatheke ekwakhiweni kwezikolo eWange ngoba iningi labo kalenelisi ukuqeqetsha ngokusweleka kwezikolo. Uthi lokhu yikho okwenza abatsha abaningi bethathe izidakamizwa kumbe bechade besesebancane.
Abantwana bagcina sebevilapha langomango wangkhona mude kakhulu ukuthi befika khona. Abanye bagcina sebesenda abangamankazana, abanye nje begcine sebeba ngabadakwayo, abangabafana. So hayi vele impilo yakhona inzima ngaphe Wange. Siyacela ukuthi sincede ngesikolo, isikolo sibe seduzane secondary ukuthi abantwana bakwanise ukufunda.
Unkosikazi Ethele Mpofu odabuka koMvuthu uthi intuthuko yakulumango isezingeni eliphansi kakhulu.
Ngoba le mfundo yangapha iphansi vele. Mbona ukuthi abantwana bengafunda bengaphumelela besiya phambili. Sicela uncedo kini lina ukubana lisincedise kakhulu. Lingene njalo kumaclinics, ama-clinics akhatshana. Sihlezi labantu abadala abakhulileyo abalama 78 years. Abanye singathi kuma-90 ukuthi umuntu engagula ebusuku kuyaselakala i-transport ukubana umuntu ehambe eclinic. So siyacelisisa ukubana lisincede nangamanzi. Le migwaqo kayilungisa imigwaqo ngoba lapho esihlezi khona akuyenzi.
Umnumzana Amos Dube laye udane kakhulu ngokwenzakala esigabeni lesi.
Ikliniki afuna ukuthi i-operate umuntu uyagula ebusuku at any time, it's tea time umuntu uyagula asaswelekale. Uzathiwa ngoba kuyafika esibhedlela le kukhatshana. But ikliniki nasilapha kuright lapha ngokuthi besiyakhe ikliniki ngokuphangisa ngoba kunabantu abadala bangakwanisiyo ukuziba bangaziphandle benze njalo edima ukuthi athwale imali ukuthi isibhedlekala.
Udube ukhala njalo ngemfundo yabantwana ephansi kakhulu kulumango ngenxa yokusweleka kwezikolo.
Umntwana othola nzima ukusuka lapho uyofika isizinda khonale katshana udleni kadlanga lutho ulambile umntwana lokuthi mfuqa ibhasikile lokuthi ibhasikile bona kayichoveki nxa elambile lokuyafika esikolo afana ukuthi afundi asoze kwazi ukufunda ngoba ulambile but at least nxa useduzana uyakwazi ukuthi useduze isikolo lapha kungcono.
Umnumzana Philani Moyo okubandla lezanu PF okhankasela ukumela iWange West edalele ePhalamende uthi uzasebenza gadalala ukulungisa okuhlupha izakhamizi lezi.
Ngikhangelele ukuthi inhlupho zonke zakithi eWange West ngapha sikwanise ukubana sizilungisise ngoba embona obekusenza ukuthi zingalungiseki bekunzima ukuthi sitholakala ngasimela sibili ikakhulu abaphuma kuphathi elibusayo kwiqembu elibusayo besingelabo.
Umnumzana Somveli Dlamini okukhetho olufanayo uthi uzimisele ukuqeda ubuyanga balindawo ngaphansi kwebandla le-MDCT.
Ngikhangelela ukuthi ngithuthukise impilo zabantu ukuze kucreate imisebenzi abantu bethole imisebenzi besebenzi. Kule state of the roads, imigwaqo. Imigwaqo ifile kakhulu eWange West, ungakhangela imigwaqo weNdlovu, umgwaqo oya eChisuma, oya eBhatoka, ufile kakhulu imigwaqo yonke leyana. Imigwaqo leyana ukuze ilungiswe kufuze kube lo member of parliament oyakumela khonale eParliament.
Imizamo yokuxhumana lomnumzana Vusumuzi Moyo we-Citizens Coalition for Change laye ozancintisa esigabeni lesi yehlule ngoba ebike ukuba ubambekile ngezomkhankaso njalo uhlutshwa laye bulembu ecingweni lwakhe. Impumela yophenyo olwenziwa ngabenhlanganiso ye-Rural Zimvak Assessment kumnyaka ophelileyo luthi abantu abaningi esabelweni seMathebelele North baphakathi kwendlala esabekayo njalo indawo leyande ngezinto andane labafelokazi kanye lentsha eyaphelela emfundweni ephansi kakhulu. Ngimele iStudio 7 ngikwaMvuthu ngingunokuthaba Dlamini.